Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafutela kudala ngokuthi kunezabantu.
Amabandla aphikisa athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebethwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza uDlakela noDlame ngesikhathi lathi iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyimizamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit eZimbabwe.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni, bagugula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano, okutsho ukuthi ilizwe selibuswa ngentando nguhulumende we-ZANU-PF labanye babo. Kula malunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje imelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano ejiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani i-SADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulo mhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akumangalisi ukwenzakala kweZimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kuthi bayabopha bayachaya iloba nini, kabasakhathali ngamalungelo abantu. Sinakhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngaziwone kanjani kawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafukela kudala ngokuhlukumeza abantu, kusukela kuthathwa uzibuse sabona ezibrawuni yomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlivu kusiya kuboranof kuyaqhubeka-ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship yesada.
Manje kutshoni kwekhe lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC inhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazweni abo Botswana, Ian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso-ke ukubana uhulumende wase-South Africa, wase-Botswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia, ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende weZANU-PF, ngoba usesikumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya lamabhatani futhi banyathela ikhanda bachaye okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele nje abantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lomhlangano omkhulu ungabe ngowesadiki kumbe ungabe ngowe-Africa Union kumbe o-United Nations abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wababotshwe besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapho abantu beZimbabwe bakhethe khona ibandla leZANU-PF ePhalamente bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho kwenzakala last year kube ngokumisiwayo kungayenzakala. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kusadiki iZimbabwe yahosta isadiki. Umongameli uPresident uMnangagwa uzathatha i-chairmanship yesadiki. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta isadiki. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi isadiki ipostpone isummit yayo eZimbabwe, lo mongameli uPresident uMnangagwa engangeni kusadiki as the sadiki chairperson. Kodwa yikho ubone uminister we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe laye umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitshele baba Mdudza, ubona zani kutshoni konke lokhu, njalo kuya ngaphi?
So lokhu thina njengabontanga abeZANU-PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifake kumap ye-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hhayi lokho kwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo bezama ukuzibophisa besenzani kababotshwe ngoba aso sikhathi sakhonokho isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakhe ilizwe. Umongameli uyatho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazele ngabanikazi bayo.
Umnumzana Monashe Mdudza lilunga lebandla leZANU-PF bexoxa eStudio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba.
Kwezi emaphandleni, induna sezikhuthaze uZulu emaphandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kuhulumende ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa uhulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, lamanzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani sezisifa, kulatshani nje okubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje kokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe ngawe usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo ohlale esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwele umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ehambe nonobele, uzuphosa umbuzo ukuthi wanunubala uhamba njani. I-answer iyabe ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-affecta lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna uRhatalala eMawaza, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Xa udinga indawo yokulala, qala kwakuthuqa uzwe umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, ngisusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona inja icalile ayidlule ephambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze sonke sincedisane.
Inkokheli yezinduna uMjane Khumalo uthi urhulumente sengeze ukudla ukupha uZulu ukuze kulwisane lendlala.
Phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasaka likhulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi. Iqala abantu abaswela mhlawumbe abangangenanga ku-welfare lemuli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga.
Uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla.
Kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina bese siqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasaniki abantu laba ukuthiwe sibanike. Asincedise imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuze.
Kusenjalo izakhamizi zeDambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane. Umnumzana Sikhululiwe Dube udokwamanje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize.
Sase imizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu. Obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadoibhakala imali encane nje baphonga uphoselo singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane. Bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo. So ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day.
Umnumzana Mbekezele Ndlovu ohlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa.
Ikliniki esilikwe ikhatshana, eStenmo ikhatshana, kwanda kukhatshana, so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima. So zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khonapha eduzane. Kanti asikhangelelanga ukuthi izasiza iDambashoko village yodwa, akhona ama-villages aseduza njengemagedleni, ishake lapha eshale, emfindi lapha labo bazasizakala khonapha labo. Ngabe nje ngabe siyafisa labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo.
Iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudalwa kuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Ake sizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi enziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumeni weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphathamandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandlululeni abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ese-Universal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
YiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Khethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party, sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngiyabingelela msakazi labalaleli, ye thina silibandla leMthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo i-jurisdiction over udaba lombhuqazwe. Izinduna ngama-victims. Ngike ngafaka i-example yenduna uMathe, ende uthola ukuthi umntana naye nguye kathesi oseyinduna uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla leMthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe lolu daba, njengayo yonke imbhuqazwe i-United Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe yi-independent commission ebona ngezembhuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuwona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolo. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yibo abazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile, ngoba into kumele ibe victim centered. Kodwa esikusolayo yikuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna ziripota kuye nalo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho. Kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubone ngani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badliwe ngulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazaba naso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo, they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal, but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine, ngamhlawumbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologists, ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling, bekhuthazwe ukuthi bebe lesindi ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni njalo. Futhi sinanzelela ukuthi yena uhulumende wezanu PF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist, kuba lesikhathi lapho ababe hamba be investigator khona bethu obonileyo kakhulume, and amshula namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku, ngizakhuluma umsefo okunganani. Akula guarantee ukuthi abantu basefu, ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo graba, nguye olokhu ebusa, nguye olokhu namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima, abantu bazisaba izinto eziningi, kodwa abanye bazosukuma. Kodwa abantu ngoba vele abafani, angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngobuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathelo ezesengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma nendaba lijone lendaba. Abanye besifazana bathi basebenzisa imithi etshiyeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe, ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo, ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane etshiyeneyo. Labesilisa labo bathi ubuhle bowesifazane nenhliziyo hathi ijwabu elimhlophe. Kubika uBathabile Masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo, ikakhulu ubuso, ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu, ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone, esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo, le mithi etholakala kumajekiseni. Inkosikazi Cassandra Siwela uthi zinengi izizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba leyo kugcoba leyo sisukala khatshana e-high school khona ngaleyo ngubani wasiba lamajafa ngena lwani wayelombala wawukhanya. Njalo kukhathesi nxa susenelisa ukuthi uzithengele amafutha la owuthi ugcobe, vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa abasadingi okwemtshado lokhu, sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapho. Lanxa ngisiya kwi-interview nje, yebo amaphepha azakhangelwa, kodwa kuyakhangela lawe phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe, kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Inkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abemhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakethe emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala efesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi. Akasaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiyeni into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kunabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama, ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama kulezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin. Yibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle, kodwa uyathola umunye nxa eseswelile into lezi zokublitsha iskin sesingane sesingokunye, lakho vele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba nje ngama-slay queen, kodwa akula lutho oluphumayo. Akula muntu ongathola umendu ngakho lokho. Kuzothi sokuya sokuphelile ubuhle lobuyana bokublitsha, umuntu seza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kuthi uthi uzawuyela ukhala yakho kode kubele nekhaleni yakho, kuyabe sokulamanya inhlupho ezinjengama-skin cancer. Enye futhi imithi leyi emningi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi. Nama-steroids yinto ethengangena emzimbeni, la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, igcine yenza ukuthi umuntu ecine esiba le-BP labochukela. Yikho isiyanda ukuthi nxa uthatha into uqala u-check-e lobodokotela ukuthi yikho yini. Ungathathi ukuthi udumile and ungaphuza ufika esibhedlela, kuyakwazi ukuthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi, ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Nimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi, kanti sadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti sadeki isebenza njani? Ngoba manje isadeki igijima iya khona ngale eZimbabwe, iya indoza nalowo muntu yiwo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo iSadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu ukuthi bona labo bantu abagijima bethi bayiSadeki batshona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo, besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula i-audio mayingafundwa la kule nto esihlukumezayo thina. Kanti why sokumele ukuthi iSadiki ihambe iyokwenza umhlangano eZimbabwe ukuthi iyefaka umnankakho ukuthi ebe ngomkhulu weSadiki? ukhetho azange luhambe kahle isayidiki kayingenelanga manje sebekugqibela lokhuyana into leyo yasihlupha kakhulu
siyavuka Studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa nguhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma ushaya abantu noma ubopha abantu uyabo ungukhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyeza izingane kuhlukunyeza sopolitiki kuthi abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
siyalibonani kuStudio 7 hayi siyalibonga bakithi kuStudio 7 ngendlela elikhuluma ngayo nalokho elichazisela ngakho caba ukuthi masingabantu sonke siyawazi wamazelo wakhulumayo kodwa ke into esuke ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo ma kuthi amagama la akhulunywa mnakawo esithi abantu bemandebeleni abatshontsha ebasuka betshontsha e-South Africa usho bani kusho bani abantu abasuka betshontsha e-South Africa thina singakwazi ke lokho
laba ngabanye abalaleli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo yabo kuWhatsApp nantu ke uhlelo lwenu lwabafundi
Yes, sir, ninjani igama unkosana isibongo okhumalo siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu mina umanje kaNtombi Khumalo kanti ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe eVictoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo kanti siyaqhubekela siyaphambili nakanjani siyaqhubekela phambili abantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke le ntombi yalithanda siyabona
Ntombi Khumalo yadinda ke lumama singakuhlona isihlobo sikasikhangela ezinye izinhlobo zendaba ezikhokhela namhlanje amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawenzela ukuthi babukeke emphakathini sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo ogibs dube ngilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.